sithi amhlophe kumongameli welizwe, sithi amhlophe njalo kumuli yeZimbabwe ngenxa yokuthi bona 2013 yibo abakhetha umongameli Mugabe ubana abe umkhokheli welizwe, njalo ke nanga thesi sekhethwe ukuba amele i-Africa, akhokhele i-Africa. Lapha engithi mina ngisithi amhlophe kubantu beZimbabwe ukuthi ngatshengisa i-Africa yonke lelizwe lonke ukubana hatshi umongameli welizwe thina siyathemba ngaye, yikho bamkhetha ngesihlindo esikhulu kakhulu ukhetho olwenzakala ngo-2013 ubana abe ngukhokheli welizwe. Njalo lapha kathesi sesikhangelela ubana e-Africa ngalesi sikhathi kuza kuba sibili lokuqondiswa kwezinto ezimbalwa ebezingalunganga. Sikhangela ikakhulu ukuhlukuluzwa kwabesifazane, ukuhlukuluzwa kwabantwana, ikakhulu sikhangela izimpi ezinjengabo Boko Haram. Sikhangelele ubana umongameli welizwe angenele sibili kulezi ndaba, njalo ke alungisise inxa yokuthi yizo iindaba ezibhekane lamazwe amaningi. Njalo okunye esikhangelele ubana ke umongameli welizwe uza kulungisa ukuqondisa umnotho. Singakhangela ukuthi i-Africa okwayo yikuthengisa kuphela izinto ezingalolongwanga, zihamba zinjalo zisipha imali encane, kodwa ngakuye ukuthi kuzakuba le-value addition ezintweni ezijatshiyeneyo. Lapha sikhangelele ubana hashi lokho kuzenziwa ngumongameli welizwe. Sesikhangelele njengamaZimbabwe nokubana izim asset isizangena e-Africa ngenxa yokuthi imiqondo ekhona enjengabo-value addition nabo-beneficiation uzayifaka khona ngale e-Africa umongameli welizwe.
Ukhuluma ngodaba lokuthuthukisa umnotho wezwekazi le-Afrika, uza kwenza njani lokhu Ngwenya? Umgabe sibona ukuthi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe lakhe, njalo bakhona abathi kahloniphi amalungelo oluntu, ngalokho ubengamelanga aphiwe isihlalo esiqakatheke kangaka.
Baningi sibili abantu abakhuluma abakufunayo phezu kukamongameli welizwe, kodwa okungelabufakazi. Ngakho-ke ukukhuluma kuphela kokuzonda umuntu.